ekhuluma kumfundiso yobulili kanye legcikwane lengculaza lamhlanje umqondiso National AIDS Council wobulawayo unkosikazi Senatra Nyathi uchasisa ngenhlelo zabo
kodwa sisibonile ukuthi kule isifo esithanganelalo kule COVID kadesiyana nje ukuthi abantu abantu ama-teenager isikole zivuliwe kunengaba kuyenza okungayenzi ukuthi bethole umkhuhlane we-HIV not we-HIV kuphela kodwa ama-STIs lama-unwanted pregnancy lokunye nje kuzahlupha abantwana so siyananzelela ukuthi i-COVID ngesikhathi se-COVID siku-lockdown sibonile kakhulu ukuthi kuwele gender-based violence lapho kule gender-based violence ovesly akula muntu ozakwanisa ukuvikela umkhuhlane so siyananzelela ukuthi kathesi sekungani ukuthi ukuthi sizakwanisa yini ukuthi sithi mithi ama-2020 lama-2030 target yiko kade ngisithi emhlanganeni asizameni to pull out our socks ukwenzela ukuthi sizame sibili ukuthi iprogram siphumelele singayekethisi ukuze simithe ama-target ethu ka-2020 yaka-2030 but before COVID besingani siyazama but okwakathesi
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni eSexual Rights Center umnumzana Mojalifa Mokwele Ndlovu laye upha imibono yabo ngokumemethekiswa kwenani labalakho ukuthelelwa iHIV ngesikhathi ilizwe limelana leCOVID-19
izwe lisuke lahlangana lolunye udubo kumbe singathi umhlaba wonke wahlangana lolunye udubo leCOVID-19 olulethe imithetho eminingi isichiye kumbe isibisele emuva kwezinye okwenye imizamo uhulumeni akade yenza sikhangele ukuthi abantu abaphila ngamaphilisi bekumele inyanga ngenyanga abantu bahambe abanye bayethatha amaphilisi abo uhulumeni ubefake imigoqo yokuthi abantu kabavunyelwa kuhamba bengena edolobheni kumbe besiya kwezinye indawo bengelayo imvumo kumbe bengelazo izincwadi abaningi bebesehluleka ukuthi basebenzise ingwalo zabo zezibhedlela ukuyathatha amaphilisi kusinanzelelisile ukuthi abantu abaningi basuke behluleka ukuqhubekela phambili ngohlelo esingathi ngesilungu defaulters ukuthi basuke behluleka ukuqhubeka phambili ngokunatha amaphilisi abo ngenxa yokuthi bebesehluleka ukuthi bahambe bayethola usizo
umfundisi umnumzana Elisha Mungure ongene umhlangano we-NAC yena uthi ukungaziphathi ngesikhathi se-COVID-19 kulakho ukubangela ukumemetheka kwe-HIV
ngesikhathi se-COVID sibone abantwana bengasayi esikolo nxa besesikolo kwenza ukuthi babe ngabantu abayenza umsebenzi wesikolo babe ngokubagcina ngababalisi and so forth but ngesikhathi se-COVID behlezi ngkhaya lokhu kade becatsha bephuma and abazali lawo kungani kuyabayihlula umsebenzi kade usenzwa ngabo-teacher abazali abasakwanisa ukuthi babuyenze sengizwe abantu abathize besithi khona abantwana especially amankazana abanye bazehluleka ukubuyela ukuyabhala even ku-form 4 khathesi ngendaba yokuthi sebezithwele kutsho ukuthi labo nxa sebezithwele kula ma-chances amaningi okuthi labo sebele-HIV AIDS
emandebeleni inhlelo ze-National AIDS Council seziveze ukuba ebulilima inani labantu ababanjwa ligcikwane lengculaza likokuthathu ekhulwini okuphezulu uma kuqathaniswa lezinye iziqinti ezweni ugatsha lwezempilakahle kuziqondiso abakhangelele ukuzifika bahlela ukuba ngomnyaka ka-2030 kumele kungabi lamuntu ozaphinde ebanjwe ele-HIV ubandlululo kanye lokubulawa yilo kodwa i-NAC ithi baza kwehluleka ukufinyelela kulokho ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 ugatsha lwezempilakahle luthi belikhangelele ukuthi inani labantu abathelelwa i-HIV ababandlululwayo kanye lababulawa yilo libe lehle ngesilinganiso sokungamachumi ayisitshiyangalonye ekhulwini i-90% kodwa kuzaba nzima ukufika leso sibanga ngenxa ye-COVID-19 kanye nendlela abantu abaziphatha ngayo ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.